Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Studio 7, ngolwesine ekuseni mhla ka 14 kuNhlolanja 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla leMDC ukuthi lifole ezitaladeni zeHarare namuhla, kukhunjulwa umoyi umnumzana Morgan Tsvangirai.
UMorgan Tsvangirai simkhumbula njengomuntu owayeliqhawe elamela abantu beZimbabwe ngesikhathi bebuswa kanzima nguhulumende kaRobert Mugabe. I-MDC ifonywa ngo-1999.
Sixoxa nonkosikazi Queen Malikwa owayekubutho esebenza lomnyeni wakhe owayenesikhundla esiphezulu ngokuthi isinqumo esivunyelwane esisotsheni sokuthi abantu bengathathani nqabe lesikhundla esifanayo, esinye siphezulu esinye siphansi.
Asithi abantu bebathandana kumbe sebeyakhumuzi sebehlezi ndawonye, bangena bonke emsebenzini bayahlangana njengodokotela lemisi, kube sekuthiwa kumbe ngamapholisa kuthe omunye kathimsebenzi akusebenzi kuncindezele ukhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla leMDC ukuthi lifole ezitaladeni zeHarare namuhla, kukhunjulwa umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai owabhubha ngalona leli ilanga nyakenye seleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu. Umnumzana Tsvangirai owayengumkhokheli weMDCT ukhunjulwa ngabaningi njengomuntu owalwela ilungelo loluntu, njalo walimukisa uZulu ukuthi engabhekana lohulumende olochuku engalakwesaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMelika, umnumzana Dan Moyo, ngalolu daba.
Morgan Tsvangirai simkhumbula njengomuntu owayeliqhawe elamela abantu beZimbabwe ngesikhathi bebuswa kanzima nguhulumende kaRobert Mugabe. Ngesikhathi iMDC ifonywa ngo-1999 kuze befika ngo-2018 lapho ashone khona. UTsvangirai ngumuntu obelothando lwabantu, njalo ube genuine kulo mzabalazo lempi abe istrate abekiso elwela inkululeko yabantu baseZimbabwe. Ngakho ngibona ngumuntu okhunjulwa kakhulu, especially ngabantu bebandla leMDC, ngoba nguye umuntu owakwanisa ukuthi ahlanganise abantu bakwazi ukuma bakhulume ngezwi linye. And siyazi ukuthi ngo-2018 wawina ama-election against uRobert Mugabe, kodwa wacindezelwa, wasecibilezelwa ngoba kwangenela imilitary. Ama-results angizange asakhitshwa baze kwaphela inyanga. Ngabe nje sikhuluma ngumuntu owayengu-former president weZimbabwe if kungazange kwenzakale khona lokho.
Kodwa bakhona abanye ababemsola besithi nguye owayebangela ukuthi ibandla lidabuke libe zimvuthu. Ungathini ngakhona?
Well, njengomuntu ofana labanye abantu, angithembi ukuthi ungasuthisa wonke umuntu ngaso sonke isikhathi ngayo yonke into. Kukhona okuthize akwenzayo okufana loku-appointa ama-vice president amabili uChamisa loMdzuri ngaphandle kwe-constitution ye-party. Lokho sakusola kakhulu lathi, ngoba yinto eyenza ukuthi kungabi lokuzwisisana kakhulu kwalida ukuthi njengamanje njengoba sikhuluma ibandla le-MDC selanqambuka sekule bandla likhokhelwa Dr. Thokozani Khuphe, le bandla likhokhelwa Nelson Chamisa. Imbangela kuyiyo yona le yokuphulwa kwe-constitution yomhlangano esakubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa in general masibheka in total ngumuntu owasebenza kakhulu ekulwisaneni leZANU-PF. Sambona even ngesikhathi ngo-2009 siba ngu-prime minister welizwe ukubana izinto zaqala ukuguquka ekhaya ngoba kwakusekule crisis intengo le-inflation konke into vele zasezibheda njengoba sikubona kusenzakala khona manje. Kodwa akwanise yena ukuthi angene kuhulumende ku-government of national unity bakwazi ukuthi bathuthukise umnotho welizwe, ilizwe laqala ukuthi lingathi seliyakhuphuka.
Ngalokho umbona engumuntu owayefanele na ukuthi ayebekwa emathuneni amaqhawe esizwe, e-National Heroes Acre?
Well, ukuba liqhawe uliqhawe ebantwini not necessarily ukuthi kumele uyobekwa e-Heroes Acre, ngoba i-Heroes Acre kulamasela lababulali abangasomaqhawe abalele lapho. So I think i-Heroes Acre mina ngombono wami isiyaluza i-meaning yayo. I-idea yayinhle kakhulu ukuthi amaqhawe afihlwe lapho, kodwa the way iZANU-PF enza ngakhona lokuselekta ukuthi iqhawe ngubani longasiqhawe ngubani kwaba political, and therefore labantu abangadizeli ukuba ngamaqhawe ma kukuthi iZANU babona befithi ukuthi babizwe amaqhawe bebebabeka lapho. So mina ubuqhawe bomuntu ngaseqinisweni into engiyibona kuyi-choice yabantu, not necessarily i-choice yeZANU-PF.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lalo likhathazekile ngembiko ekhomba ukuthi abesifazana bahlukuluzwa kumbe badlwengulwa ngamalunga ebutho lamasosha ngenyanga edluleyo, abantu betshengisela besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Iningi lisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi athi abesifazana laba balamanga ngoba kulabufakazi, njalo uhulumende wakhe uzabadinga babuzisiswe ngalolu daba. Sixoxe lomgcinisihlalo kogatshalo abesifazana ku-MDCT unkosikazi Dorothy Ndlovu Bebe.
Besiyithola sibili, besiyithola indiko leyo eyokuhlukuluzwa kwabomama sibili, besiyithola ukuthi omama bayahlukuluzwa sibili. Kodwa iqiniso elihle ukuthi njengoba sitsho ukuthi ibisiza indiko yona leyo, kodwa mina ngawamamethu anzange ngihlangane lakho, kodwa imbiko ibizwakala sibili ukuthi hayi omama bathele nzima, especially anti yakwathi uhlupho lwakhona lube kakhulu phakathi emadorobheni khona lapho. Lapho kade kuzwakala khona imbiko sibili yona leyo yokuthi hayi omama bayadlangulwa sibili, batshaywa, bayenza benziwa nje konke okungamnandi sibili.
Ibandla lakho liphathekile ekusunguleni okungaba zinkulumo lomongameli Emmerson Mnangagwa, libona ingani zizasiza yini?
Ibandla ukuphatheka liphathekile sibili, akula goba lingaqondisi. So kutho ukuthi nxa kuyukuthi bayakhuluma sibili, kukhulunywa sibili kokuthi liqiniso kakuyencwana, kuzaphuma okungcono kuzakwenza kube ngcono. Yikuthi nje ipolitics yeZimbabwe seyagcwala konoku ukuthi kulo game makhawulisana lo game mayencwana, but nxa kungugame maqiniso kutho ukuthi kuzaphuma okulungileyo. Ngakungasoze kube anti kuyakubona ukuthi last time kwaba le-GNU kwaba ngcono sibili, kwaba kwaba ngcono, kodwa emva kwakhonokho kwaba back to square one. But kwakusenziwa ngugame maqatshelane nalo, but nxa engugame maqinisana sibili kuzaphuma.
Abanye bebechothoza ibandla lakho ukuthi abalizwanga likhuluma lisola ukuhlukuluzwa kwabesifazana kumbe labanye nje abantu libutho ngemva kokutshengisela, lithini ngalokho?
Hayi, lokho bayazikhulumela ngabe ngalizwanga ibandla lethu likhuluma thina silo spokesperson wethu OMN le spokesperson wethu wabomama bayikhipha khiphile sililabo impiko yokunqununa ngakho khona okwenziwe kubomama bayibhala labo njengalaba abakubhalile leyo yipolitics yabo laba batho njalo ngoba vele kupolitics yikho konke ukuthi ubususithi omunye kayenzanga lokho omunye kayenzanga lokho mina yimi engenze lokho senzele ukuthi wena ubonakale iproof ikhona yokuthi ospokesperson bethu njengoba ngisitsho bakukhupha ngaso kuphuma imibiko ilamba ilama department la ama department lawo ayikhiphi imibiko yona leyo.
Lo nkosikazi Dorothy Ndlovu Bhebhe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labo esifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe sixoxelaye ekobulawayo. Kucatshangelwa ukuthi kubhubhe abantu abangamashumi amabili lantathu emgodini we-Bakersfield eKatoma ngemva kokugcwala kwamanzi empompini kulandela ukuwa kwedamu ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Abantu laba bebesemba njalo imigodi le ixhunyaniswa impompi eyodwa. Uhulumende uthi akusoze kube lula ukubakhupha kulomgodi ngoba amanzi alokho esanda. Inani labantu laba bona abangena ebusuku emgodini abanikazi bengalalwazi njalo baphume ekuseni lilakho okwedlula amachumi amabili lantathu. Ibandla leZANU-PF selethule isicelo sokuthi umufi umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lantathu i-83 aphiwe inhlonipho yesizwe. Iziphathamandla zaleli bandla zithi umufi wasebenzela nzima ilizwe njengomlweli wenkululeko, umphathintambo kahulumende kanye lezikhundla ezithiyeneyo kubandla leZANU-PF. Wathuthukisa inhlelo eziningi kubandla leZaphu esafunda eLesotho leNew York eMelika. Abantu bathe gwaqa emzini wakhe eKhumalo kunumber 3 Fletcher Road. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-meteorological services luthi abantu belindele izulu elikhulu elidumayo njalo elilombane elingaba ngelesikhukhula. Ugatsha lolu luthi izulu leli liyabe lilomoya omkhulu ongasiphula izihlahla njalo udilize lempahla. Likhangelelwe ukuna kwezinye indawo zeManicaland, eMathabeleland South, eMaswingo neMidlands kuze kuyefika umgqibelo. Iqembu lenguqu eleHighlanders selixotshe omunye umdlali walo obamba amabhola egedini uAlfred Chiname oweMutare City Rovers osanda ukusayina isivumelwano secontract yeminyaka emibili ngoba lisithi waguqula iminyaka yakhe yokuzwala wathi ule 25 yena ele 35. Iboso yayithembe ukuthi umncinyani njalo uzathwalisa nzima abadlali abadala kulaye kodwa okwavela kwasolisa abaningi ukuthi wangena kuleli qembu elesithupha esitsha esileviki eyodwa nje esiphiwe. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Ngiyabonga abasakazi be-VOA. Akuphileke eZimbabwe bantu. Siyazama ngazo zonke indlela. Angazi ukuthi patriotism efunekayo sibe iyabe ingenjani, kumele sibe njani. Siyazama ngendlela zonke ukuthi sihlukane lokugwelegwele, sihlukane lokudlwangudlwangu. Kodwa umumo unzima. Kuphila ababusayo, kuphila abasebandleni elibusayo, kuphila kahle abalobudlelwane labantu abenza ukugwelegwele ezikhaleni eziphezulu. Kodwa emuntwini ongaphansi kunzima. Angazi ukuthi abakhokheli bethu bafuna ukuthi kusize senzeni. Ukuthi bebone ukuthi siyahlukumezeka kubuhlungu ukuphila kuleli lizwe. Angazi ngabe kuthiwa siyahlupheka sonke eZimbabwe wonke umuntu ngabe sekwenzwa imizamo kodwa ngenxa yokuthi ihlekana labantu abalutshwana abadla kuhle ubuningi babantu sisebunzimeni bakubona nje kulungile ukuthi siphile kanje kuze kube nini. Hayi sihluphekile bantu. Lo khulumayo uthe imakaloko makhulela iPlumtree.
Sanibonani Studio 7, nivuka njani? Igama lami nguNomeni Ngwenya. Into engifuna nje ukuthi ngichasise kancane kulo ntombazana uphuma kuma video lapha ngingu-two omunye ufake i-uniform yezanu-PF yena nje bengafaka ngayo i-uniform ngathi une-dreadinyana kancane angazi khona ubhema insango ezinjani lo mntwana wasemathebheleni ngimuzwe ekhuluma isiNdebele. Umedakiwe or umefuna ukudakwa ahambe ayidakela eHarare ichiye abantu beZimbabwe abafuna ipeace, ngoba into oyikhulumayo uhlokoza ukuthi i-youth i-stand up against yena. Lo ntombazana kumele axolise kumphakathi ngoba into oyikhulumayo ngurabishi and akabisele le mali oyiphiweyo i-government yezanu-PF. Ngiyabonga basakazi.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Iningi lisole isinqumo sebutho esisanda ukwethulwa ngumkhokheli walo uGeneral Philip Valerius Vanda esokuthi abalezikhundla eziphezulu akusamelanga bachade labelezikhundla eziphansi. Lo mthetho wethulwa ngomnyaka ka-1986 kodwa ubongalandelwa. Umnumzana Svanda uthi labo abathandana belezikhundla zithi ezichiyeneyo kufanele bachiye umsebenzi kumbe behlukane. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele unkosikazi Queen Malikwa wayekubutho esebenza lomkakhe wayelesikhundla esiphezulu.
Hayi, umthetho lo umthetho omubi kakhulu khulukhulu. Umthetho obuningezela asithi abantu vele bayathandana kumbe sebeyaqhumuzi sebehlezi ndawonye bangena bonke emsebenzini bayahlangana njengodokotela lonesi kube sekuthiwa kumbe ngamapholisa kuthiwe omunye kachiye umsebenzi. Akusebenzi, bunqindezele bukhulu. Yindlela zokuthi umuntu uyabe efuna ukutshela abantu bakhe izikhundla. Abantu kumele bakhululeke elizweni basebenze lapho abafuna ukusebenza khona. Nxa both husband and wife befuna ukuthi basebenze ukuthanda umsebenzi wabo kwampana, kumele basebenze. Asingaze ke siyehlukaniswe ukuthi khona sisemsebenzini munye, sekumele omunye aphume umsebenzi. Kuyabe kusenzelwani vele? Ukuthi ilizwe lethu vele alisalunganga lithi.
Ye, bathi bona nxa omunye elesikhundla saphezulu omunye saphansi kuthi ukuthi lowano lesikhundla saphezulu uzabe eseyenza lokho okuthiwa ngama-favors ngesilungu enceda omunye wakhe. Likubona njani khona?
Akukaze kuyenza kahle. Military lithina besiseva mina njengoba ngiyisebenzile umkami elimputho lami ngilibutho umkami kakaze ayenza i-favor. Sizanke sisebenze ku-same department. Ama-departments maningi kakhulu ku-ami. Mina ngangisebenza ngile umkami ele ubeza ngenzela i-seva njani kwenye i-department. Wayebe ngaseparatha kuma-offices kumbe kuma-department. Omunye esebenzela sithi ngizanike i-example le-military police le-infants. Omunye abe ku-military police, omunye abe ku-infants. Ama-seva khona azavela nga. Ngoba lwana abe khunyandwa ngabanye abantu, nalwana ikhunyandwa ngabanye abantu. Ikunqindezela nje abantu, ikuvayoletha ama-rights abanye abantu nje.
Kodwa ke nxa kuyikuthi asithi mina umkami elesikhundla saphezulu abe sebuya ehofisini kumbe mina ngiye ehofisini yakhe ngiyehluleka ukumsaluta ngoba ngumkami, akusoze kuphambaniseleni ba?
Uyamsaluta mina owami umkami ngangimsaluta ehofisini yakhe ngifike ngisaluta. Ninoke athi khamini ngifike ngimpingelele ngimnike inhlonipho yakhe angitshele ukuthi hlala phansi ngihlale esitulweni laphansi sengikhulume ngikulandileyo ngoba isikhathi somsebenzi ngesomsebenzi isikhathi sangekhaya.
Manje singathini nxa ubona ukuthi umthetho nalo ubuya ngesikhathi kusanda yenzakala ubudlwangudlwangu lokunye okunjalo ukuthi kungakujongeni ukuthi umthetho lo uvuselelwe kathesi njengoba sizwa kutwala udala ukhona kodwa ungalandela.
Ya ukuthi ilizwe lethu kuthi ukuthi independence esayitholayo it's not really ngakukuthi kudala wawukhona unga implementwanga kathesi khona sesifuna ukuqalisa uku-implementa akulunga akusikho vele angeke ngize ngithi vele ngivumelane lakho ngoba into yakhona yayivele iyekelelweni kudala konke ikhona idalisa namhla ngemva kwakho konke khonokho esikhangelane lakho ukutshaywa kwabantu ukubulawa kwabantu konke khonokho kwenzakalayo bekuncindezela abantwini.
Manje ubona kuzasebenza yini khonoku kumbe ikukhuluma nje njengoba sizwe kuthiwa lingatholakala kuyikuthi lichadile omnye lesikhundla saphezulu omnye saphansi kuyamele umthatha uphele.
Umthatha uzaqedwa njani? Umuntu ofuna ukukwenza khonokho okuvusayo khonokho nguye ofuna ukuyala umfazi wakhe. So sefuna ukusebenzisa abantu bonke. Phela nto eZimbabwe ungaba nesikhundla kungibe le mali sekumele uthathe umfazi omuntu. So yikho sokudingakala. Abayekele abantu abathadileyo bevele besebenza kudlula futhi laba abatsha sebeza bebekwazi ukuthi hhayi abasathathi enkambeni.
Kodwa uthando phela alukwazi konke lokhu ukuthi abantu basebenza ndawonye.
Ye uthando alukwazi yikho sithi kuncindezela imizwa yabanye abantu. Into zonezi ezinjengazonezi yikukuthi abantu bakithi elizweni bananzelele ukuthi uhulumende eminye imithetho ayifakayo e-implementwayo kuzoneli lizwe imithetho evele engalunganga anti abantu sathi sisiyalela ivuse sithole ivuse sasifuna ukukhululeka endaweni zonke ayikhona ukuthi sikhululeke hafu kusitsho ukuthi sikhululeke sibe free to do izinto ezinhle eziqondileyo nxa abantu bechadile even enkambeni kugcwele kuhleze abantu abachadileyo abangayenzi imisebenzi emibi kumali besiyalelani anti yikho ukuthi abantu babekekile bakhile even the Bible lifuna abantu abamerit but nxa thina singaqalisa ukuthi siphi abantu sebeqosha laphana kusho ukuthi thina phela i-PS sipromota sibili lobutabane bonobo obuthiwa kulobutabane.
Lo ngonkosikazi Queen Malikwa owake waba lisotsha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weVenezuela umnumzana Nicolas Maduro usegcizelele ukuthi elemelika lizama ukuthumela amasosha ukuzohlasela ilizwe lakhe njengalokho athi kwakhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika ngokwakhe. Amazwe edlula amachumi amane asekela umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido yena ozibeke ukuba ngumongameli ngendlela yokuphoxa umongameli Maduro ukuthi achiye isikhundla ngoba ebikwa waxolibezela kukhetho. Amakhulu lamakhulu abantu bafolele esigwedleni seHaiti iPort au Prince ngolwesithathu besithi umongameli wabo uJonevelle Moise asuke embusweni. Bathi basola ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemisebenzi, inkohlakalo, njalo bathi bazaqhubeka ngokutshengisela umongameli yena olokho engakabaphenduli aze achiye umsebenzi. Kwezenzakala eMelika, osenator beWisconsin khonapha eMelika sebevumelene ukuhlonipha inyanga yonale enanza imisebenzi yabantu abansundu kuleli iBlack Month History ama-African Americans kodwa enqaba imizamo yebandla lama-Democrats elokhu benanza umdlali elokuthi benanze umdlali uColin Kaepernick oweMilwaukee onguye owaqalisa ukugoqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe iNational Anthem ngomnyaka ka-2016 esola udlakela lwamapholisa ebantwini abamnyama kanye lokubandlululwa kwabo. USenator Jim Steinek ongumlungu uthi uKaepernick yena ozalwa khonapho eWisconsin kananzwanga ngoba engumuntu owenza okungajwayelekanga o-controversial. Akula muntu omnyama kumbandla lama-Republicans eWisconsin njalo obefuna umdlali lo ananzwe liqula labamnyama kubandla lama-Democrats ele-Black Caucus elikhokhelwa nguDavid Crowley noLena Taylor bona abathi kufanele abantu abamnyama bazikhethele abafuna athole inhlonipho kwabanye babo njengalokho abakwenzileyo bengatshelwanga abamhlophe ukuthi benzeni. Namhlanje kwezomculo asizweni umculo kaRingo Madlingozi esithi sondela. Sikhumbula ukuthi lusuku lwezithandani iValentine's Day. Umnike isipho esinjani owakho, amaluba, izembatho, okudliwayo, kumbe liza kuya emkhosini wokuzithokozisa na? Sitsho labo phela abananza ilanga leValentine's, abanye kuvele akutsho lutho kibo. Wothi ke siqhonsele izithandani uRingo Madlingozi. Umculo kaRingo Madlingozi esithi sondela. Sikhumbula ukuthi lusuku phela lwezithandani leValentine's Day. Njalo ngilibuzile ukuthi umnike isipho esinjani owakho, amaluba, izembatho, okudliwayo, kumbe khona lizavakatsha. Uthandile ke umculo wethu uMboniso Zikhali. UMbonisi uthi thank you so much for the song. Hayi, siyathaba lathi ukuthi uyithandile. Kodwa ke kwebezikhokhela indaba, sibonile ukuthi amapholisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla leMDC ukuthi lifole ezitaladini zeHarare namhla, kukhunjulwa umoya uMnumzana Morgan Tsvangirai owabhubha ngalona leli ilanga nyakeni eseleminyaka engama-65. olivalelisayo. Ngizithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.